ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla zilijumi lambili kuNkwekwezi 2019 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje, iKomishini ebona ngezomhlabathi eZimbabwe Land Commission ithi luyingxabangxoza udaba lomhlabathi eZimbabwe.
Into ekhona ukuthi i-audit le esikwenzile ikuveza into sonke besivele siyazi, into esesithathe the last 18 years sikhuluma ngayo.
Namhla lusuku olukhulu labomama olwe-Mother's Day.
Omama ikabatheli izi. Oyaphela umntwana azali umntwana ele 9 months. Umama mele akhuzile ngabantu bonke ukuthi umama nguye umnikazi.
Lingakhuthwa luhlelo lwezamasiko.
Abafana abafuni ama-responsibilities, amajaha akathi. Bafuna amankazana.
Silohlelo njalo lwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ikomishini ebona ngezomhlabathi eZimbabwe Land Commission ithi umhlabathi kawabangwa ngemfanelo endaweni eziningi elizweni leZimbabwe. Lokhu kuvezwe liphephandaba leSunday Mail elibika ukuthi ikomishini le isanda kwenza uphenyo olubizwa ngokuthi National Agricultural Land Audit, eveze njalo ukuthi kulabanye abathola umhlabathi abangawusebenzisanga ngemfanelo. Uphenyo lolu luveza njalo ukuthi kulabanye abanika umhlabathi abantu abakwazi ukulima okungekho emthethweni, labanye abathengisa umhlabathi abawunikwa nguhulumende. Uphenyo lolu lwenziwe ezabelweni ezigoqela iMashonaland West, Mashonaland Central, Mashonaland East, Matabeleland South, Matabeleland North lezinye izabelo. Umnumzana Parents Shiri, umphathintambo kahulumende obona ngezokulima, uthi uselubonile udaba lolu olwethulwe yikhomishini, ngakho uzayazisa uzulu ngokuza kwenziwa ngalokhu esikhathini esifitshane esilandelayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele umnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, othi uhulumende wenze kahle ukuthi ahlolisise ukwabiwa komhlabathi kweZimbabwe.
Into ekhona ukuthi i-audit le esikwenzile ikuveza into sonke besivele siyazi, into esesithathe the last 18 years sikhuluma ngayo, ukuthi indlela okuhlelwe ngayo uhlelo lolo lwe-Land Reform akusiyona indlela esingenza ngayo into zokulima eZimbabwe. So ngilethemba lokuthi ke at least ngoba sokubhalwe phansi, maybe ngabantu abathembakeleyo mbabathenjwayo, sokuza sinika ithuba sonke ukuthi sihlaleni phansi sithi hayi madoda, into le silungisisa njani, ngoba singeke siqhubeke ngale ndlela.
Masikhangeleke kuyakhulunywa ukuthi lapha-ke abanye abantu abaningi babephongunikwa nje umhlabathi, kube sekusiba labanye abagcina benika abanye abantu ukuthi lokho kuthiwa yi-leasing, bebona ukuthi kungazani ukuzima. Khonokhu-ke kukhanya ngazani yikho kwenza ukuthi eZimbabwe izilimo zingaphumi ngemfanelo. Ungathi ningakhona ukuba bankomo?
Hayi, khona vele kuliqiniso Gibbs. Uyabona empilweni yonke into edinga ulwazi kufanele ube lomhloliswa ngithi. Nxa ufuna ukugijima 100 meters kuzayo kumele wenze ama-heats, ngemva kwama-heats sokuzadecide ukuthi uya ku-final kunjani. I-farming asonto ozalwa layo, yinto kufanele uyifunde njalo uveze ubungcithi bakho. So nxa uhulumende enika abantu umhlaba engazange wahlolisisa ukuthi bayenela kumbe balolwazi, ukevele ephambanisa, akusonto emangalisayo leyo. Yikho uthola ukuthi abantu bebewuthola sibili umhlaba kodwa ube hlule, njengoba sisho thina ngesiNdebele ukuthi ziwela abangelambisi. So ngezinye indlela engikuthilwa yukuthi akumangalisi, kodwa well sukwenzakele, susile information epheleleyo, kasikulungise nini babi?
Pho kulungiswa njani baba Nkomo khonokho? Ubona kuyalungiseka yini?
Akuyalungiseka kakhulu Gibbs ngoba akuqali ngathi ukuthi kwenziwe iland reform. Iland reform yinto esiyenziwe umhlaba wonke jikelele. Even kwelakithi eZimbabwe kule ncwadi ebengiyifunda nje recent ibhuku sorry. Ibhuku leli belintshengisa ukuthi even wona amathiwa ngesikhathi ePhilip Plaza okokuqala lapha eZimbabwe, they had to do means test. Ukuthi umuntu aveze ukuthi kathi wena vele ndodulani. Nxa ungela even ikhuba, nxa ungela even inkazi, ungelanda into ezifana nalezo, sizakunika njani iplazi zokuthi uyelima. 2000 zikwanisa ukulima. So ke akuqali ngathi ama-systems kumbe indlela zikhona umhlaba wonke jikelele esingazikopa ukuthi sisebenzise ukuthi okay, nanku umhlaba okhona elizweni suitable for lay farming kumbe lay farming. Ukuzathethwanga ukuthi hayi nxa ufuna ukungena kulokhu yibo ubufakazi esibufunayo ukuthi uzokwenelisa ukusebenza. Nxa ngifuna inkomo fanele at least bathole ubulungu emzini wami angithi before benginike iplazi lenkomo. Yizindlela esingazisebenzisa lezo.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcweti kwezokulima, sixoxela ese-Amsterdam kwele Netherlands. Emhlabeni wonke jikelele namhla kunanzwa usuku lwabomama ole Mother's Day. Kwele Zimbabwe kwenziwe imicimbi etshiyeneyo yokunanza imisebenzi emihle yabomama. Sixoxele unkosikazi Stanley Butler ohlala koBulawayo ukuze sizwe ukuthi bekusenzakalani namhlanje edolobheni leli.
Siyabonga kakhulu usuku lolu lokuthi at least omama labo bakhona. Siyabonga nje ukuthi usuku lolu lubekwe ukuthi khona la siqakathekise phakathi komphakathi.
Ye, wena lamhla bakuqakathekise kanganani?
Thina namhla actually ethethi yithi esiyenze isibonelo. Sithe khona yonke iminyaka sihlala sinikwa ama-presents. So kathi thina namhla lathi sifuna ukuthi sinike kulaba abaswelayo. So sicele wonke umuntu ongumama ukuthi akhangele kupentry yakhe ukuthi kuyini angabuya lakho abuye ezonikela echurch. So thina namhla besinikela singomama besinganikwa lutho.
Omama babuyelani khonapho-ke nxa ungakutshela ngamafutshane?
Babuye lezinto eziningi ezitholakala ekhithini from impuphu, o-cooking oil, isepa, anything nje. Abanye babuye lezigqoko, anything umuntu ade kukwanisa ukuthi khona abuye lapho ezonikela. Abanye babuye nemali.
Yes, ngathi bekunikwa obani khonokho?
Ithethi izahlala phansi ibisikhangela-ke abantu abadala abasesontweni abaswelayo.
Khuluma-ke ngosuku lwe-Mother's Day nje ngamafishane uqede khonapho mama.
Hayi, siyabonga kakhulu whoever thought of ilanga leli ukuthi lathi sibe recognized njengabomama. Siyaluthakazelela kakhulu. Ngiyakhuthaza bonke omama ukuthi gcina nini, sigcine imizi, sigcine abantwana, siyakhe isizwe.
Kazi Stanley Butler uhlala koBulawayo, sixoxe laye ekhona ngale ke koBulawayo. Sixoxe njalo lo mama ofisa ukuthi sithi ngu-eyedwa.
Oh mama ikabatheli indlu anjo. Uyatyala umntwana azala umntwana ele-9 months yikuthi umama kumele akhuzile ngabantu bonke ukuthi umama uyo umnikazi wendlu. Yikho mnengu engikwaziyo.
Singathi umama uqakathekile kakhulu sibili.
Umama uqakathekile kakhulu.
Singathi wena lamhlanje-ke abantwana bakwenzeleni khona ngapho nge-Mother's Day?
Mina ngithingela amalusa.
So singathi uthabile kakhulu?
Ngithabile sibi ukuthi bangethile. Senzele sengomile.
So ujona usenzani mama?
Namhla njona sengithe ngibonga uNkulunkulu ukuthi abantwana bangethile.
Njengoba umama sibilela abantwana ungathi nxa sukhangele sibili bakuphethe kuhle sibili.
Bangiphethe nje bayangikhumbula ukuthi kulo mama use wafaka imeseji yokuthi leli lilanga labomama.
Umama u-Edewa isizalwane seZimbabwe ubexoxa ngosuku lwabomama ole Mother's Day. Wele South Africa okulabantu abadabuka kwele Zimbabwe abazibizwa ngokuthi yizim imbokodo namhla bethekelele umuzi wabantu abasebekhulile owe-Nazareth House elokujini leYeovil eJohannesburg. UBenedict Nhlapho usephudulela lolu daba.
Laba ke ngomama abazibiza imbokodo zeZimbabwe ngesikhathi bethokozisa okhulu lezalukwazi eNazareth House. Umgcini hlalo wenhlanganiso yezimbokodo unkosazana Victress Mathutu uthi bacabange ukuthi ngalelanga labo mama bazincitshe bona intokozo bayibhe asebekhulile abayidinga kakhulu.
Sicela ukuthi senze ukutshintshileyo ke sivakashele umama lapha eNazareth House kuzoselebrate labo usuku beMother's Day. Ukuthi nje babelapha nje bekwazi ukuthi khona singabantwana phandle siyabaqakathisa njengabomama njalo baqakathekile bazohlala beqakathekile njengabomama. Siye siye sibajabulise omama siye sipende nje isikhathi inyana labo.
Iningi labagcinwe kule ndawo ngase bekhulile abangasenelisi ukuzigezela kanti abanye badinga usizo nxa besiya esambuzini. Iningi labo alenelisi ukukhuluma okuzwakalayo kwazise le ndlebe abasezwa kahle. Isikhulume senhlanganiso yezimbokodo unkosikazi Corence Nkosi Ncube uthi lobanje asebekhulile laba bethola phose konke abakufunayo empilweni abakuswela kakhulu yikwethekelelwa lokutshengiswa uthando.
Abanye sebekhala bafisa ukuthi ngabe sihlala nje nabo usuku lonke kodwa ngenxa yomsebenzi wethu asikwazi ukuba nabo usuku lonke kumele siye vakashela abanye omama kwezinye indawo ngokunjalo sizobashiya kodwa bayakhala kumanje abanye balokhu bayasilandela nje njengoba sithe nje sibakhumbuze ukuthi hayi basasengomama bethu noma singahlali nabo emakhaya la bakhona sisabakhumbula.
Ngaphandle kokuqhunza ingxoxo lohleko lasebekhulile laba omama bezimbabwe laba bebebaculela imiculo yomdabu begida kuluthule. Ugogo uPamela oleminyaka engamathumi ayisikhombisa lantathu 73 uthe bekungokuqala ukuthi ngelanga labomama bathole intokozo enjengale.
Yes, very much. Wonderful. Wonderful. Yebo, kuhle okumangalisayo lokho. Ikakhulu ngosuku lwabomama. Lelo liqiniso. Ngibuthakathaka. Angila muntu ongethekelelayo. I got nobody to visit me.
Omama bezimbabwe laba bathi okunye okuqakathekileyo ngokwethekelela kwabo lokhu yikuthi izizalwane zakwele South Africa zikwazi ukuthi akusibo bonke abezimbabwe abafika la badale amacala kodwa kusasekhona abalobuntu abangancedisana leSouth Africa ekuthuthukiseni umphakathi. Asebekhulile laba bakhombise usizo olukhulu ngesikhathi sokwehlukana. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Yes, singena kolunye udaba. Inhlanganiso yamazwe wonke omhlaba jikelele, United Nations, ikhangelelwe ukuthi izahambisa isithunywa sayo kwele Zimbabwe uyahlolisisa ukubulawa kwabantu ngamasotsha ngesikhathi abantu betshengisela emigoqweni lonyaka bekhonona ngesimo esibi somnotho elizweni. Unkosikazi Michelle Bachelet ukhangelelwe ukuthi uzakwethekelela ilizwe leZimbabwe ekupheleni kwayonale inyanga. Unkosikazi Virginia Mabhiza usibalukhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho uthi uhulumende nguye ocele ukuthi unkosikazi Bachelet ethekelele kweleZimbabwe. Lokhu kubikwe liphephandaba leSunday Mail kwabulawa abantu abambalwa ababetshengisela emgwaqweni lonyaka.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz kuShortwave.
Benhana masiba wenziwe manje ngobaba mkhulu babe lobola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sixoxa ngodaba olusegudwini, udaba lokuthi ke kulo mama obophisa enye indoda owaya la emaqhansini okuqala. Umama wasedenjiswa ke ukuthi uzalotsholwa kodwa ke indoda leyo khanya yadla bayibayi watsha phansi sibili. So ke nginehlahla ngoba ngilo nkosazana Caroline Moyo njalo lo baba uEd Spanda usejabalala. Umamoyo ukhona ngabe ke eJohannesburg. Mamoyo ungawunjani?
Ngiyaphila njani?
Hayi siphile kakhulu. Baba Sibanda siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga.
Yes, kaze ngawe mama. Udaba lolu ulibona njani?
Kuya kube buhlungu yabona. Ngoba umdlali sele isikhathi sakhe uyanthola. Usesuka sebaleka, usebalekelani ke.
Singazikubona apho.
Ngayena ngaye uyakutsho ukuthi into ayibalekelayo yini.
Hayi lokho akucacanga sibili sikubeke njalo ukuthi akucacanga ukuthi kube njani. So mana ke sibise ubaba Sibanda. Baba Sibanda nanti udaba la.
Ubaba lo hayi waphambanisa kakhulu ngoba kade kungamelanga enze njalo abaleke. Mina ngokubona kwami ngibona ungani umama urayithi ukuthi amlokuze ukuthi wamphambanisa.
Ye so kodwa nxa ke sikhangela ke mamoyo. Kujayelekile ukuthi likwenze konoku lisakhula ligcine lijiyana lo muntu engaze kuthembise phela ukuthi uyakuthatha agcine nje ethelele kukhanya ngazana kusamanga kanjalo akuvamanga yini khonoko
khona kuvamile kuvamile kakhulu sibili kodwa ke kubuhlungu okunye ke uthola ukuthi khona usuchiywa labantwana usale wena usudubeka wedwa njalo futhi okwenzakalayo ukuthi khona umuntu nxa yena esuke vale kanti esiyaphambili akubonakali ukuthi uqephuke ngapi usuke ekwanile phelele wena ngosu sukuyizi qephu ngapha
uyakuzwe sibili abanye bekhonona ngakho yini
vele kubuhlungu kakhulu vele kuyakhononisa ngitsho mbhala lami yinje uthole ukuthi kwangehlela kodwa angizange ngisaba le nto engiyenzayo ngoba uyakwazi ukuthi sometimes ezinye izinto kuyabe kuyikwesaba ukuthi ukhulume or kanjani uyabona
Baba Sibanda uyamuzwa umama lapho tilaye kungani kwakho amehlela
uyakuzwa uyazi into ehlophayo ukuthi umuntu uyathaka nalo muntu amlokuze kuhle ukuthi hayi ngiyakuthanda ngiyakuthanda nxa usumlokuzile usubalela lapho ke uyazi ngoba ndami nguthatha ngubeka sithi right ndami ndabodadewethu la so nxa la usisi angenzelwa njalo ndami kuyazisa ubuhlungu lami nginje ngingubaba kodwa hayi angifuni okunjani lo ubaba sibili hayi waphambanisa waphambanisa sibili
ye mbuyele kuwe mamoyo sibili wena ke kwathi sokukwehlele okuphose kube njengalokho wakubamba njani le nhliziyo yakho wayithoba njani
esh uyakwazi ukuthi sometimes ake ngithi mina uyakuthola ndi uyabuzijelile ukuthi hayi sibili nanku ke umshado ngutholile sengisemshadweni umuntu sesuke ke baleke ukuthi usulomntwana uzakuthini uzamthini umntwana uzabulala umntwana ubususithi kangihambe ngiyinkazana sengiyabonakala phambili akusayenzi vele ukuba nguwe kwakho sekumoshekile anti usuzitshela nje kuphela ukuthi njoba ngiphila nje akulandaba konkana nje kuphela kodistress nje empilweni nesona singeke sithele yabo ubuhlungu bempilo vela ngeke empilweni enhlizweni khona vela soze buphele
Baba Sibanda.
Ya, ngiqinisa umama uqinisile sibili. Ngoba khonoko angutakazeleli. Sibili hayi lokho hayi. Ungakungcono uzame la nxa ungasebenzi zama ugcina umntwana wakho. Uwonile ungabaleki. Hayi lokho kubaleka bakithi. Hayi angikwazi ukuthi.
Nxa ukuthi kumbe engamtshela umntwana ke nxa ebhonga ukuthi nje wathi ah nasembona ukuthi ngcono ngingena indlela lapha. Nxa kuyabe khona kusolayo umuntu kodwa engasakhulumi phela. Akujayelanga ukuthi kube njalo Sibanda.
Ayikuthi nje abafana abafuni ama responsibilities amajaka akathi bafuna amankazana so ndingabona khonapho after enxe a number of years umbone esephenduka esesithi hayi sengifuna ukubona umntwana
angaphenduka
vele ukuthi abafana bakathesi ukuthi uyabuya futhi enxe after a number of years anidi excuse ukuthi hayi nganisegoli kumbe ngangingaphi angadubeka sibili nganasinamba anika ama-stories but osisi labo kumele akwazi ukuthi no umuntu lo nxa esebuya futhi uzaphinda futhi i-DSMP
hayi ke ngithatheleli thuba ukuthi ngibonge unkosazana Caroline Moyo ukhona ngaleke e-Johannesburg ngithathe njalo leli thuba ngibonge ubaba u-Eddie Sibanda usejabalala kobulawayo manje ke soku isikhathi sabajazi lo Mike Hobe
yikudibana kuhlelo labasakhulayo
ngumike gobe namhla kuhlelo sixoxa lani sulukandaba malana lo suku lwe Mother's Day umama namhla lusuku lwenu happy happy Mother's Day kodwa singakahambi kude hothi siqale ngengoma ka Kelvin uthi mina ngifuna bonga umama
I know you love me a lot, and I know you be
Now Kelvin uyasho uthi danki danki ma Silukandaba asambe insiye ukuthi ngubani umlaleli wethu wokuqala namhla ehlelweni njalo ukuthi uthini ngosuku lwe Mother's Day
Ewe umsakazi siyabonga umsakazi wami usuku lolusuku luhle kakhulu olubalulekile uqakathekile ngoba uyazi yonke into ukuze sibe khona emhlabeni umama phela So, kumele siwahloniphe kakhulu amalungelo wabo, siwaphathe kahle, siwahloniphe. Ngoba yibona abasilethe nayo emhlabeni, ngaphandle kwabo kube isizwe asikho esiningi kanje. So, lisuku libaluleke kakhulu, bona sihloniphe wonke amakhosikazi esinawo nje, namakhosikazi esiwashadile, nangomama abasizelile, nabogogo. Lisuku lihle kakhulu libalulekile emhlabeni wonke nje jikelele ukuthi usuku lwe-Mother's Day lusuku oluqakatheke kakhulu. Ngoba yibona abasilethe sakhona emhlabeni umama.
Nanga umlaleli uyasho ukuthi usuku lolu lusuku olukakathekile kakhulu. Asiqhubekele phambili lohlelo siza ukuthi umlaleli wethu owesibili uthini.
Sanibonani. Ngikhuluma noMofat Ncube weMkholokwe esigabeni sePlumtree endaweni yaseMkholokwe. Mina ngithanda ukudlulisa ukubonga kubazali bami. Ikakhulu ngidlulisa ukubonga kumama wami uJoyce Dube. Uzalwa kodzeya esigabeni seSentana. Ngilise kumbonga umama wami ongondla ngaze ngakhula ngaba indoda. Ngilise kumbonga kakhulu ukuthi mangabe kufika usuku lwakhona lingibongele kuye. Ngiyathemba uzobe lalele ku Studio 7. Umofathi uyambongela kakhulu indima ayidlalileyo ekukhuleni kwami ngizwe ngibe indoda. Ngiyambonga kakhulu mama wami uJoyce Dube. Ngihlelisa ukumbonga kakhulu njengomzali wami ngiyabonga kakhulu bese ngibonga lenkosikazi yami uMampala esendaweni yaseMkholokwe ngiyabonga kakhulu basakazi beStudio 7
Madube ngilethemba lokuthi uyamuzwa umfana wakho uMofat uyasho uyathi danki danki ma uthi ngiyabonga Madube Zulukantaba sesiyafika emaphethelweni wohlelo kodwa ngeke ngigcibe uhlelo lapho sithakazelela umama bethu ningakabonga uma wami Dokas Hazel Hove Madube ngifisa ukuthatha leli thuba ukuthi ngikubonge ma wangahambisa esikolweni wangifundisa okuningi ngempela ukuthi kusho ukuthini ukuba yindoda Madubes kuwe ngithi happy 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 Mother's Day ngiyakuthanda ngempela ngifisa ukuthatha leli thuba njalo ukuthi ngithi wonke umuntu walahlekelwa ngumama langalezo sikhuluma so ngikhala ndawonye ngomngane wami walahlekelwa ngumama ngeviki edluleyo Chomeyaka sikhala ndawonye ngiyakuthandazela njalo wonke umuntu walahlekelwa ngumama ngiyalithandazela isikhathi yiso esingasavumi fakazi omuhle silukugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa nami ngikhona kutwitter njalo kuinstagram @bigmike3bigmike3 iyona username yami lingakhohlwa phela ukudibana njalo ngolesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelene nabatsha elizweni uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM isikhathi 2 kwanele kwanamhla olevalisayo ngenjabulo igama lami ngumike hobe abomama ngithi happy happy Mother's Day mthwakazi omuhle zimbabwe omuhle bye bye
Sawanga kulege Mike Hobe lami ngisathele lithuba ukuthi mbongeke umama wami unkosikazi Jane Dube kola ngaleke eGwanda ngithi happy mother's day kola ngapha mama laba mama bonke emhlabeni wonke jikelele kwamanje ke sike sizwe ukuthi untukameni inkomo usethuleleni lamhlanje kwezokholo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama umuntungameli inkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Sibanda. Usiphatheleni lamhlanje.
Ngibala kumakhubo 90 ngisuka kuverse ka 1 ngiyegcina kuverse ka 4. Nkosi wena uyisiphephelo sethu ezizukulwaneni zonke. Zingaveli intaba ungawenzi umhlaba lelizwe kusukela endulo kuze kube nini lanini. Wena unguNkulunkulu uyambuyisela umuntu othulini uthi buyelani bantwana babantu, ngoba iminyaka eyinkulungwane emehlweni akho injengezolo selidlulile la njengomzuzu ebusuku. Siyananzelela ukuthi uNkulunkulu nxa ekhangela isikhathi kasikhangeli ngendlela thina esisikhangela ngaso, ngenxa yokuthi yena kaphili phakathi kwesikhathi kodwa uphila phakathi kwenaphakathi. Siyazi njalo ukuba lapha uyachasisa umlobi waleli hubo 90 okuthiwa abaningi bacabangela ukuthi nguMose, uthi yena nxa sikhangela uNkulunkulu ngokwakhe wayevele yena ekhona umhlaba ungabi khona. Ngakho uNkulunkulu kalasiqalo njalo kalasiphetho, ikanti umuntu nxa esaphila lapha emhlabeni ulaso isiqalo njalo lesiphetho nxa elapha emhlabeni. Manje uNkulunkulu uyabe zama ukuthi thina abantu sicabange ngendlela la yacabanga ngayo. Anto siyanazile ukuthi lapha lo olobe ihubo leli uyachasisa ukuthi uNkulunkulu vele khona ekuqaliseni ube isiphephelo sethu, kutho ukuthi siphila ngaphansi kwakhe, siphila ngaye. Kusukela ezizukulwaneni zakudala umuntu vele yena ukuze aphile uphila ngoNkulunkulu. Manje njengoba thina savela kuye uNkulunkulu njalo siphila ngaye uNkulunkulu, lapho esilahleka khona ukuthi thina nxa sesilapha emhlabeni sikhangela izinto ngamehlo ethu alapha emhlabeni. Yikubona abantu abaningi into esuke iqakatheke kithi yinotho, okusuka kuqakatheke kithi ngathi kumbe imfundo yethu, ukuthi asifunde kakhulu ukwedlula wonke umuntu, kodwa imfundo yethu ingeyalapha emhlabeni. Kulungile sibili ukufunda kuqakathekile, kodwa akumelanga kube yisisiqoko eqele. Kwezesikhathi abanye bayaqakathekisa imisebenzi yabo, abanye bayaqakathekisa ukubunjwa kwabo, kanti uNkulunkulu ufuna siqakathekise ukuthi into yokuqala ukuthi engqondweni zethu zonke kumele sibe kwazi ukuthi sikhonapha emhlabeni ukuphila kwemzuzu nje emlutshwana. Yikho lapha ilizwi lakhe lithi lona kuye uNkulunkulu nxa ekhangele inkulungwane abantu abaziphilayo ngabantu abafuna ukuziphila, kuye nje kufanana njengokuphazima kweso. uNkulunkulu iminyaka le eminingi thina siyabe siyibona ngani iminingi, kuye uNkulunkulu ayiso lutho emehlweni akhe, unjengezolo selidlulile. Manje thina singakhangela ukuphila lapha emhlabeni ngaleyo ndlela, kutho ukuthi sizaqalisa ukuqakathekisa izinto eziqakathekileyo okumele sizenze. Abaningi baqakathekisa into ongeke wayithwala wahamba layo kuleyo mpilo entsha ozayiphila kuze kube naphakathi. Singalandzeleli ukuthi uJesu esaphila lapha emhlabeni ziningi izinto ayengazenza. Siyakwazi ukuthi lona ilizwi kaNkulunkulu wayelazi kakhulu, wayengaba ngumbalisi esinagogo, wayengaba ngumbazi, kodwa siyakwazi ukuthi yena wakhetha ukuthi enze into eyodwa eyiyo eqakathekileyo ayeyilandisa lapha emhlabeni. Wayenza waze wayiphutsha leyo nto. Ayikho simbona esesesiphambaneni ethi sekuphelile, kutho ukuthi wayeseqedile yonke into okwakumele ayenze. Manje angazi wena namhlanje mlalela ukuthi kuyini okuwodwa okumele ukwenze lapha emhlabeni uNkulunkulu akuvizela khona, kuyini into eyodwa eqakatheke ukwedlula yonke into okwazi ukuthi le yinto engayidalelwa uNkulunkulu ukuthi ngiyenze.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngifuna ukuthandazela abalaleli bami namhlanje, baba ngegama likaJesu, philisa abagulayo namhlanje ngegama likaJesu, baqinise imizimba, ubaphakamise.
Siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo. Singakehlukani ukuthi siboneke besigokela lamhlanje ikomishini ebona ngezomhlabathi ithi ulwingqabangqoza udaba lomhlabathi kweleZimbabwe. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu, kodwa ngingakahambi Ngithi kini happy Mother's Day.
Ulalela wena. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.